sibona ukuthi lapha kumele sikhulumisane ukwenzela ukuthi izinto zibe ngcono kwela kithi. So that's where we are starting from, siqalisela khona khonapho ekuboneni nokuvuma ukuthi izinto azimanga kuhle, kumele sikhulume, sitshengisele ukuthi singabantu abakhulumayo. Mina kumbiko engiwufakileyo emhlanganeni lo, ngifake i-example yefamily ukuthi izinto eziningi ziba lapho ukuphambaniseka nxa imuli ingasakhulumisani. Ungabona ubaba esithi angafike evele emsebenzini akhulume through umntwana esithi, wena boy tshela umama wakho ukuthi isithi yamayiklinanga. Laye umama athi, wena boy tshela uyihlo ukuthi asilaso isinkwa lapho. The next thing lizabona ukuthi abantu laba bayagamulana kumbe bagwazane ngezingamo. So kulokuhlukuluzana okumangalisayo kuqalisele ekuthini abantu babakhulumisana.
Ngezinye indlela ubona inkulumo lezi kuyizo ezizanika umongameli amacebo kumbe ilizwe amacebo okuthi lithuthukise njani umnotho welizwe.
Uyabona ukuthi abantu abasentweni leyi ekukhuluma ngabantu abaparticipate kuma-presidential election last year. Kuthi abantu laba bebezilingisile, besilama-blueprint, besilama-vision yethu, besilakho konke ama-policies esasiwalolonga lathi sithi singaphiwa ithuba lokubusa siza kuthi, ku-health siza kuthi. So kuthi thina ama-ideas wonke lawo asifuni alahleke asitheke ebehamba yonke indawo. Sabuye etafuleni sibone icebo elingaba lingcono elingasithuthukisa lisihambise phambili.
Kuyukuthi wonke amabandla ancintisa kukhetho njengoba usithi ngabe lawo ayaphatheka kulo mhlangano, kungasoze yini ufeze injongo yawo kakhulu. Sesikhuluma la ngaleliyane le-NDC elikhokhelwa umnumzana
nesenjani. Indaba le is voluntary, so akula muntu ozabanjwa kanyavu ukuthi angene kumbe ukuthi angakhulumi. Siza kuchiya konke kukhululekile ngoba kukhululiwe nge-constitution elizwe leli.
Ihlelwe njani eminye imihlangano elandelayo?
Lokhu esekade sikwenza from mhlaka-6 February lo nyaka bekukulungiselela. So kuzaba la makomithi akhuluma ngezomnotho, abanye bakhuluma ngeze-violence, abanye bakhuluma ngeze-women and youth, abanye bakhuluma ngeze-corruption. Kuboniswana imbono nemicijo yokuthi singakusebenza njani uku-advise i-alignment yemithetho. Konke lokho sizabe siwufake etafuleni, i-devolution and njalo i-dialogue le iza hanjiswa kuma-provinces, kuma-districts la kuma-wards ukuthi kube lokukhulumisana in the community lapho kuhlala khona abantu. Uqalele khonapho ukuthi noma abantu bezahamba ezisontweni zabo baya bengabantu abazwisisayo ukuthi hayi, lo ungena eyakhe isonto, mina lami ngingene yami, kodwa siyizizalwane zalapha kwelakithi. Lo ungena eyakhe i-police property, nami ngingene yami, kodwa at the end of the day singabantu banye, singazesaba lo udlwangudlwangu lokuhlukuluzana ngenxa yokuthi lo uthanda lokhu engingakuthandiyo mina. It's a peace building mechanism.
Abeli ihambe njenge-PDP kumbe i-Rainbow Coalition.
We are participating in this dialogue under the People's Rainbow Coalition elama-political parties angu-4. Forum yama-principals where the leaders meet. Kule forum yokuthi ngazokwenza i-secretariat work okubhalwayo, siyasekonda ama-SG. Nxa kusiba le-thematic committee, nxa kungathiwa i-committee ifuna abantu 2-2-2-2, sihambisa wona ama-2-2-2. So kuya ngokuthi i-committee iyabe ifuneka ukuthi yenze umsebenzi bani, njalo ifuneka ukuthi ibe labantu abangani.